akula nto enjalo. Ngathi ukuphupha kwalabo ababhali iphephandaba leHerald nyaweni iphuka isimo sokuphupha. Ibubhanxa obuhlangene lokuhlangana kwengqondo. Amabandla e-MDC le-MDC Renewal aqale ngonyaka ophelileyo ukuxoxisana okusegcekeni. Akhuluma njalo ukuthi seqalisile ukuthi axoxisane ngengatsha ezimbili abathi bona ngama-negotiators ayekhokhelwa ngo-Secretary General bobabili uSuthu Ntayibithi noPriscilla Mhlonga. Mhla ka-8 October basebebhalelana-ke phansi basayina ugwalo lwe-Memorandum of Agreement to Talk okwakuyisivumelwano sokuthi amabandla laseqalisile ukuthi akhulume ngodaba lokuthi adinge indlela zokumanyana. Kwakhulunywa-ke kwaze kwafika kuhlandla lokuthi kuhlangane ama-National Council, ama-National Executive amabandla omabili kwaze kwavunyelwana isivumelwano se-Memorandum of Understanding, i-Memorandum of Understanding, i-agreement yokuthi amabandla sehlangana, isivumelwano sokuhlanganisa amabandla esisayinwe mhla ka-26 November ngonyaka ophelileyo. Leso sivumelwano sisetho kabanzi ukuthi kulamahlandla athile okumele enziwe, kulezinto ezithile okumele zenziwe kuze kuyofika ukhongolosi ozahlanganisa amabandla omabili. Ukhongolosi lo uzakhetha-ke inkokheli eziza kuba zinkokheli zebandla elilodwa eliyabe selilibandla elihlanganisa amabandla omabili.
Kodwa akula lapho kulokudoniselana khona.
Akudoniselwana lutho Ntungamili, zinkabi ezisejogweni. Inkabi zisejogweni ezisemfolweni, zidonsa zisemfolweni. Isivumelwano siyatsho njalo akunakuxokozela ngoba amabandla omabili alobukhokheli bawo okusegcekeni. I-MDC ikhokhelwa nguProfessor Wilson Ncube, i-Renewal ikhokhelwa nguSekayi Holland. Enxa besenza umsebenzi wokumanyanisa amabandla babizwa kuthiwe ngama-co-president, bangama-president kwabo amabandla ekubambaniseni ibandla ngaphansi kwe-umbrella ye-UMDC, United Movement for Democratic Change, bango-co-president. Akula kudonselana, akula confusion, akula nto eyenzakalayo thina esiyibona, mhlawumbe ngoba kakula okubi okwenzakalayo. Abe-Herald kabebojwayelanga ukuthi kube le bandla elenza izinto kungela kuxokozela.